Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Jonga Kandemiri obesethulela ke indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 27 Mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zebulilima West zithi zidaniswe induna isigaba uMasendu obambe umhlangano webandla lezanu PF endaweni ehlonitshwayo okwenzelwa imicimbi yenduna lokuthoniswa amacala.
Ngenxa ngeSaturday ngifika kuleyana ndawo ayethuka abantu bengitshela bethi sibesilerali enkulu khona esigodlweni sabokhokho, esigodlweni esakhethwa ngabokhokho bekwazi ukuthi indawo ehloniphekileyo.
Kambe uhlelo lokuthi abahlala emazweni bahambise imali esikhwameni esizaphathisa izihlobo labangane esithiwa i-diaspora bond luzasebenza na?
Tivaye bethumezela izimali zama-school fees, zama-rent, zama-basics ezokuthi abantu abalapha babe lempilakahle engcono. Balutshwane kakhulu abantu abalezimali, inkalakatha yemali.
Inkulungwane zabantu besigaba seFlorida ngapha kwele Melika sebebalekile emizini yabo ngoba abezomkhathi besithi kuleyezi lezulu lesiphepho eliphiwe igama lokuthi Hurricane Ian elizatshaya leli dolobho.
Bathi mhlawumbe lokho azayo kubonakale ozakwenziwa ngu-Ian, njalo abanye bathi mhlawumbe sokudlule iminyaka engu-100 ongazayo kubonakale lokho kuzakwenziwa ngu-Ian.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izakhamizi zebulilima West zithi zidaniswe yinduna yesigaba uMasendu obambe umhlangano webandla lezanu PF endaweni ehlonitshwayo lapho ukwenzelwa imicimbi yenduna lokuthethwa amacala. UMasendu ngusenetha njalo webandla lezanu PF kodwa ukudanise ezinye izakhamizi ukuthi lindawo okwenzelwe khona umkhosi lo yindawo engamelanga yenzelwe ezombusazwe. Sixoxe lesinye isakhamuzi umnumzana Solani nje emnyama moyo ongumgcini sihlalo njalo webandla le-CCC esigabeni seMathepeleland South.
Salibonani baba Gandhi, ngithatha leli thuba lokudana okukhulu kakhulu engobone kwenzeka ebulilima West phansi kwenduna ubaba uMasendu. Friday kune rally yezano PF lapha kade behlabe izinkomo bamema abantu bebulilima West ubana babuye eralini. Okungimangazileyo leyo rally lethemba lomunye lomunye ovunyeliwe ukuyenza irally, but ngithe nganyananzelela ngathola ukuthi leyo rally ibizelwe endaweni engamelanga ukuthi ngomthetho nange-constitution yelizwe indawo leyo indawo eyakhiwa isizwe yakhela ukubana yomdabuko, indawo lapha kunkosi ekhulumela khona. Ubaba uMasendu uyinduna kuleso sigaba ngaphansi ke wathi 7 ebulilima West. Kwakhiwa indawo lapho ukuthi nxa kulamacala kumbe kulezinto ezinye ezigoqela ezikhulunywayo ezomdabuko abantu bahlangane khona. Uyisimanga ukuthi sethatha indawo yabokhokho base ward 7 eyenze ipolitik. Siyakwazi obana ngusenator orepresenta ibandla lezano PF, obana ama-chief amaningi akuleyo ndawo. Kodwa ngizwa ngimangala ukuthi kambe shuwa nxa kuyiqiniso kuyiqiniso ukuthi uyinduna owakhethwa ngumdeni wabo owathi nxa bezalwa uNkulunkulu wabembesa ingubo yokuthi khona bangabomdabuko. Namhlanje usethatha abantu abakuleyo ndawo ebayenze ukubana babe yizano PF bonke indawo lendawo ilabantu mehluko ezichurch wezinkonzo umuntu yazikhethela inkonzo oyithandayo kodwa ungabona umfundisi sefake abantu ethempelini bonke bapendipende yodwa ethi le ipendisi igreen sebengabantu bezano qinisile ngiqinisile ukuthi lalawo madlozi akuleyo ndawo kayekuthandi lokho njalo yiko kubuya sihlupheke ukukhoza ukuthi amadlozi noNkulunkulu ngase bebheke amadlwana senziwa yinduna yabantu asela kuvikelwa phakathi kwemikhuhlane laphakathi njengoba lasilungiselela ukubana uNkulunkulu esinike izulu ngaye nazelela amadlwana sathatha abantu wabokhokho abantu esabanikwa ngokhokho bethu sebadlalisa imadlwana ngizwa ubuhlungu kakhulu ingaba kungasiko ukuthi kona ngiqinisile ngiqinisile ngithi into enziwe ngobaba uDube uMasendu ngilethemba lokuthi kona akujabulisanga abantu ngithe nxa ngesaturday ngifika kuleyana ndawo ngayethuka abantu bengitshela bethi sibesilera lenkulu khona esigodlweni sabokhokho esigodlweni esakhethwa ngabokhokho bekwazi ukuthi indawo ehloniphekileyo indawo engelasilogani indawo yabantu bonke abakhethwa othi bangaphansi kwenduna.
Alo ke ngumnumzana Solani nje eminyama moyo isakhamuzi sebulilima West njalo engumgcini sihlalo webandla lesicc esigabeni seMathepeleland South. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi sizamile ukuthinta induna uMasendu kodwa ubengadobhi ucingo kusukela ngempela sonto. Sizaqhubeka sizama ukumthinta. Agambe uhlelo lokuthi abahlala emazweni bahambise imali esikhwameni esizaphathisa izihlobo labangane esithiwa iDiaspora Fund luza sebenza na. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise ngempela sonto ukuthi lesi sikhwama siza kupha ithuba abahlala emazweni ukuthi balondoloze imali eza ukuthi izala abantwabayo kumbe i-interest ngesilungu kube yiyo ephathisa izihlobo labangane yona imali izihlalele. Kodwa ingcwethi ecubungula izenotho umnumzana Masimba kutshela uthi lolu hlelo lulakho ukungasebenzi ngoba iningi alithembi amabhanga eZimbabwe.
Uhlelo lolu ngibona njengani lungaba lohlelo olungaphumelela sibili nxa kuye ukuthi bakhona abazafaka izimali zabo abafuna ukuyi-investa. Kodwa esikubonayo ukuthi abantu abaningi abathumezela imali lapha endlini ukuzoncedisa izihlobo labangani baye bethumezela izimali ezokuthi bancedise in the short to medium term ngitsho ukuthi baye bethumezela izimali zama-school fees zama-rent zama-basics ezokuthi abantu abalapha babe le mpilakahle engcono. Balutshwane kakhulu abantu abalezimali inkalakatha yemali eyokuthi bathumezele lapha engxenye befuna ukuthi beyakhe izindlu kumbe ba-invest. Nxa kuyukuthi bakhona labo yiwo abazancedwa luhlelo lolu ngoba ngokubona kwami abantu makhaza abathumela izihlobo labangani izimali baye bethumezela ukuthi abantu babe le mpilakahle engconywana. So iyabe ingasimali enengakhulu yokuthi singayifakela i-9% profit ku-investor bond.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani abantu bazalwa la yini lolu hlelo phambilini lapho abanye kade bele imali emabhanga ivuka kusasa wakhona ingasela ncedo?
Ngibona njengani kuza dependa ngokuthi uhulumende uyaluthengisa kanjani uhlelo lwakhe. Uhulumende waseZimbabwe uloDubo olokuthi akathembeki nxa sesikhuluma indaba zemali. Uyathembisa one thing suke enze okunye okutheneyo. So ngibona njengani kuza dependa sibili nge-marketing ukuthi i-marketing yangkhona yabe injani njalo ukuthi izimali zangkhona ziyazivela bangaphi engxenye bazanika ama guarantees amanye ukuze abantu abazafaka izimali lezi babe nethemba lokuthi nxa bengafaka izimali zabo ngathumezela izimali zabo nxa besesifuna bayazithola.
Manje ngokubona kwakho ikhona yini indlela kade ingasetshenziswa engaphumelela?
Ngibona njengani kungaba lenye izinhlelo ezithiyane ngalesi. Okumele kwenzakale ayisiyo ndaba yokuthi kumele sitshintshe inhlelo sidinge ezinye. Kumele uhulumende eme eqinisweni nxa esesebenza labantu. Kumele uhulumende athembeke. Kumele uhulumende abe le mithetho ezanceda ukuthi nxa kuyikuthi engathi uzasenzela lokhu njengabantu njengabantwana baseZimbabwe lathi siyakuncoma siyakuthemba. Angiboni njengani kungaba lezinye inhlelo ezingabuya. I-deficit uhulumende okumele ayilungise is a trust deficit iyo engekhoyo uhulumende kathesi.
Lo-ke ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi ecubungula izenotho, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Isikolo sakoBulawayo seFounders High School ngempela viki sibe lomcimbi wokuthakazelela iminyaka engamachumi ayisikhombisa savulwa. Ngesikhathi lesisikolo sisakhiwa ngomnyaka ka-1952, sasingesabafundi abalegazi lesilungu lelesintu abazakala ngokuthi ngamakhaladi labesindiya, ilizwe lisabuswa ngabelungu. Kuthe ilizwe lithola uzibuse, savulelwa abafundi bembala yonke. I-Studio 7 ixoxe lo nkosikazi Matilda Majena Hikwa, owake waba ngumbalisi okweminyaka elitshumi lambili kulesi sikolo, njalo obengomunye abaqoqi balumthimba. Ngesizwe okugcweleyo kungxoxo ayenze lo Gaina Gumede Saidi.
Isikolo seFounders sakhiwe ngabantu abesikarati labesikula. Kodwa ngemva kokuthola uzibuse eZimbabwe, isikolo saphiwa uhulumende wasokungena bonke abantu. Isikolo lesi mina ngilothando laso kakhulu ngoba yikho lapho engenze khona umsebenzi wami ngobunono obukhulu lokuncedisa ukuthi abantwana baphumelele ezifundweni zabo. Ngakhulisa lebizo leFounders. So namhlanje kunje ngomunye wabaphathisileyo ukulungiselela umsebenzi we-17th anniversary yeFounders. Siyenzile i-17th anniversary silungiselele sibili bekungelula ukuthi sithole amasosha ukuthi abuye azomatsha lathi. Bekungelula ukuthi sithole amapholisa azomatsha lathi. Bekungelula njalo ukuthi sicele bonke laba bantu abasincedisileyo ukuthi basincedise. Kodwa abantu basukumile ngobuningi babo bazosincedisa. Wasebenzeka wafezeka umsebenzi. Sibonga abantwana ababefunda eFounders kudala, labafunda eFounders kathesi, lo mama uMrs Moyo onguye umphathi wesikolo, lo mama uMamoyo onguye ebengisebenza laye ukuthi umsebenzi lo ufezeke, labo abanye bonke abade bekukomiti yokuncedisa ukufezeka komsebenzi lo. Esikucelayo kini mphakathi, labo bonke laba abafunda eFounders phambilini, ukuthi sincedisane sithuthukise isikolo lesi. Thina ukwenza umsebenzi lo besifuna ukuthi sibe le mali engasincedisa ukuba sifake ama-tiles kuma-classroom angu-4. Senelisile sibili ukuthi sibe le mali ethile, kodwa hayi ayiphumelelanga ukufika kuleyo ebesifisa ukuyithi siyithole. Kodwa kungenani sikhangelele ukuthi lina bantu abafunda eFounders lani bantu abathanda iFounders njengothando lwameni lakho, sihlale sisebenzisana neFounders. Thengisa kathesi ama-t-shirts nama-caps abeFounders. Silabantu abasincedisayo ukuthi feze imisebenzi yeFounders. Sicela ukuthi abakhona phandle khonapha abalothando nalesi sikolo abafisa ukubona isikolo lesi siphumelela, babuye baziveze babambe umama uMrs Moyo ocingweni lakhe 0773 380 098, loba babambe uSisu Stem Dinkosi ucingo lakhe 0782 434 363. Lami sebengangibamba ngolwami ucingo 0774 405 007, kodwa loba ngiphandle kwe-founders ngiphakathi. Siyalithanda lonke, siyacela usizo lwenu, siyacela uthando lwenu, siyabonga futhi Voice of America.
Alo ke ngonkosikazi Matilda Majena Higwa, ngomunye owake wafundisa isikolo se-Founders High School, ubexoxa icingweni ekubulawayo lo gainer kumete sayidi. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi isigaba seMathebeleland North sesifake isaziso sokuthi sizasekela umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi amele ibandla leZANU-PF kukhetho oluzayo. Lokhu kwaziswe ngumgcini sihlalo wesigaba seMathebeleland North uMnumzana Richard Moyo. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usetshele ibandla leZANU-PF ukuthi libandulule isisekelo sombuso welizwe esebandla ukuze kucace ukuthi engabusa okwamahlandla amabili, ngubani ozamelama. Leli phephandaba lithi inguquko yesekelo le izamele igcizelelwe emhlanganweni webandla leli omkhulu owenziwa ngenyanga kaMpalakazi, kusetshenziswa idale lamanene lamanenekazi, iCouncil of Elders okuthiwa lizabunjwa. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani, sanibonani Studio 7. Yebo, hayi, ngiyaziphilela Studio 7. Ngingu-Louis Guduza. Akuna nto embi, konke kulungile. Okukhona nje ukuthi yikho khona okubuya luya luba kithi obusehlulayo. Mangibheka nje vele didekile emakhanda, ngoba abanye abantu bathi bona hayi mbuso kawuye ebantwaneni, abanye bathi no, umbuso kufanele ukuthi kubonakale ukuthi uhanja njani kuqunywe. Kodwa kukhangeleke ukuthi mina umbuso ufanele uthole ngomuntu olungileyo, umuntu oleqiniso ukuthi uzakhokhela iZimbabwe ngendlela ekahle, ongasomenemene, ongasokhrupu. We can just try ukukhuluma ngalaba, sikhulume ngalaba, sikhulume ngalaba ukuthi ubani. So into engikhangeleka ngayo yikuthi we have to look at ourselves ukuthi singathwalwa ibhasikiti embi ebolileyo, regardless ukuthi umuntu uzathini. Kodwa mina ngicela ukuthi uNkulunkulu esikhangele, asibusise, sibe ngabantu abakhulu kahle. Into nje engikhathazayo inye ukuthi thina sesi-tribalism, sesine-tribalism too much okwedlula ukuthi amazwe amaningi ase-confused ngeZimbabwe. IZimbabwe is more confused. Abantu thina sinje sesilobandlululo olubuhlungu kakhulu oluthi lona umuntu uma umkhangele ukuthi izani ukuthi lishona, umuntu uma imthwakazi hayi vele imthwakazi yiyo lethi bangamaNdebele, uthi ma usithi uyakhangela abanye bathi bona no, thina sifuna ukusebenzisa umfana omncane kumgabe bese siyaqeda lapho siqumilizwe. Hayi bantu, ayisondlela kubusa le, ilizwe libuswa ngendlela eyodwa. Let's pray uNkulunkulu asincedise sibone ukuthi kuzahamba njani umusa enkosi uJesu kuhlale kulungile. Siyabonga, bye bye.
Studio 7, Studio 7, sabibonani bathatheli bethu bezindaba ezimnandi. Linjani makhiwami lonke lonke linjani? Hayi thina siyaphila bengilelayo ukhumalo, ukhumalo abendawo zasebutwana. Ngiphila kuhle lonke yini ngapho. Hayi, ngenti mboniso kumbono kwami lapho kuncana. Undoda lamani uMnangazelo umani ngendlela ayenza ngayo, hhayi ayenzika, ayenzi kahle. Kade siyenza ithatha abantu bonke ubagcwayise fulemathinini, fulemathina leyo enye eyicela iboleka futhi eyicele ngezayo fulemathina zokubolekwa, ethatha imali yonke ebhadala khona ngala abantu babulawa yindlala. kanjani mina kanti ngombono wami uthi ngaye kwenda ntaba bethi besehla nje eflemachini bonke bahle babagalele ejele bonke babafake phakathi bebefake ejele ngendawo yokuthi nangikhangele abantu laba yena ubabha abantu amehlo abanye laba ngamaseli abanye bangikhona phakathi ukuthi uthi usejele phela izimbabwe ngale kuwe batshontsha uthuma amapholisa amapholisa atshontsha ngiwatshontshayo akula masela ngale zimbabwe ngamapholisa atshontshayo imbhobho abantu bayithatha nga imbhobho yakhona ngale ngabona bebanja uzabe uthotha imbhobho nge-ami ngeyamasotsha kanti sewagcwalisa eprimachini khonapho ubuya labo khonapho uzotshontsha akulatalelandayo le nkulumo ayikhuluma lokukhulumayo isithiwane saphuma ukusipanyele uzipatheleza zona lesi efuna ukukhuluma njengamakhiwa angasokhiwa asokhiwa umuntu lo umuntu omnyama ubonzela ukuthi lingazama ubuntu umnangagwa libe isithi likhiwa libamba abantu amehlo bo hhayi ngiyabonga yothi inti mbonisa umbono njalo tanki
lingabe linjani ku-Studio 7 linjani kizo zonke indawo siyabonga basakazi nokusiphathela lo msebenzi omkhulu kangaka nje kuphela into enzima likhuluma lomandla kwele kutswana ngisegaborone ya ukuthi into esinzima ngelizwe lakithi alisilababusi abafaneleyo njalo kunye lo-president wethu njengalokho esemazweni sokufanana but into engikhala ngayo kakhulu ngabantu bakithi ukuthi ngasiyabambana ngasiyabambana kakhulu sivusa ilizwe lakithi ngoba kwalesi sikhathi sokunzima utshona sisasolana sidacce imthwakazi kumele ukuthi ngasiyabambana siphume le nto eyi-one kuphele engasiphilise engaba lekusasa lethu ngiyabona
sanibonani 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 nge ngibulise njalo ku-Studio 7 ngibulise njalo ku-Studio 7 eyi nami ngithi nge ngifake wabo umbono nje kancane lana igama uThulani Ndlovu enkayi kondula isikhobokhobo isimanga nje uyezwa bethi bona abantu bezani PF uzobethi bona ama-sanctions aphazamisa into eziningi lokhu lalokhu lalokhu okwamanje bekandibone bathenge imoto ezingaki imoto senza malini lezo 400,000 imoto lezo khonapho uwakhanzi i-maternity ward eyabomama nje ukuthi babelethi belapho iyenza 37,000 eyodwa yona imoto ngabena 400,000 ake lingibonise khonapho lingisize balandeli be-Studio 7 ukuthi izani PF yona qobolwayo kumbe ngithi ngibabiza into ogawule bona nje basebenza kahle amakhandabo lapha ngengqundulo yabaye beyikhuluma befakaza amanga nanzi phela into zisobala liblema lithi ama-sanctions but imali lilayo lithinze into ezingenanamsebenzi zonke 400,000 imoto omama kufa angazi ukuthi ngelanga omama bangaki besifa ngendaba yokuswela indawo zokubelethela kuswelakala ama-treatment kodwa babhizi bayenza le ububoni lobobunje so ngiyabonga ngicela impendulo khonapho
livuka njani ku-Studio 7 hayi thina siyavuka siyabonga abasibalela izindaba ezinhle abasitshela ngendaba ezimnandi ku-Studio 7 zingancindezeli umuntu zingakhethi uhlangothi bengicela ukubingelela abasibalela izindaba ngithi linjani lonke ibe sendibingelela umama wami unamemorial upane shabula laphana inti kunjani ntombi yakonyathi hayi thina siziphilele mbingelela umazisa esenta laphana inti kunjani mdala wami mazisa hayi siyaphila mbingelela abasetsholotsho bonke abakumajudula bonke abakumazisa ngithili njani lonke lo khulumayo ngumzingi hhayi dube wakumajudula kwele tsholotsho ngikhuluma ngisemawuni kwele kutswana itasambeni sievota sambeni sievota bantu benkosi sambeni sievota sefaka kwapana lapho esikwazi khona sike sithi kwapana di ngiyabonga
siyabonga Studio 7 njani hayi sicela abantu abasibe bazokhayela ngezikolo beqale be uDuvili primary school amatitsha afundise abantwana batshona bedlala amatitsha akhona kuya ngo-10 esikolo hayi nxa likhuluma ngisezwa sibili indaba lezokuthi laba benkobaza bazokhayela into zezikolo hayi ababuye sibili uDuvili primary school hayi abantwana sithwele nzima siyabhatala i-school fees abantwana bafundiswa ngitsho bantu Studio 7 kanti sincede sibili bona abakhayela ngezesikolo bebeduvili bezokhangela amatitsha akhona abatitsha amatitsha atshona engekho esedorobheni etshiya abantwana bebodwa hayi siyabonga sibili uhlelo lwezinxa zingayenzakala sithwele zime uDuvili primary school
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, inkulungwane zabantu besigaba seFlorida sebebalekile emzini yabo ngoba abezomkhathi besithi kuleyezi lezulu lesiphepho eliphiwe igama lokuthi Hurricane Ian. Leli zulu liza ngemva kokuba elinye njalo iyezi lezulu lesiphepha uHurricane Fiona lichaye amazwe ezihlengeni ikakhulu ele Puerto Rico. Ukuhlaziya uHurricane Ian sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Busani Ntini.
Isiphepho kumbe ngithi Hurricane Ian ukukhanya uhlomile khathesi uselwandle kodwa abayibo abazingcwethi zomkhathi abayibo abatrekayo lama hurricane bathi mhlawumbe li hurricane nxa izalenda endaweni ezithize eAmerica uzabhidliza kakhulu. Abanye bakubabaza ukuthi kungaqhubeka ngendlela uyena ayiyo nangalesi sikhathi uma bekhangela ilihlo lakhe engasozabhodle. Bathi mhlawumbe lokho azayo kubonakale ozawenziwa ngu-Ian. Njalo abanye bathi mhlawumbe sokudlule iminyaka engu-100 ungazayo kubonakale lokho kuzayenziwa ngu-Ian. Bakhangele kakhulu ukuthi uzatshaya kwezinye indawo ezeMelika ezingajwayelanga ukutshaya ngama-hurricane. Njalo bakhangele le speed sewindi yakhona ngoba bakhulumela ukuthi kwesinye isikhathi ispeed singafinyela kuma 200 km/h. Njalo la manzi azaba khona khonapho bakhangela vele kuma 5 to 8 feet. So I think isikhuluma lapha ngamanzi adlula mhlawumbe ama 3 meters eyiwabe gcwala nje indawana yonke. So ngathiwa amanzi akhona le speed sewindi kuzatshaya sibili mhlawumbe ngathi abantu abadlula about 15 million bayebesendaweni esingathi mhlawumbe lizaba impacted ngu-Hurricane Ian. Bakhangelele ele Tampa, Florida ukuthi yilo elizatshaywa direct. Lapha bakhangelele khona u-Ian uzabhidlizwa kakhulu. Then kulabo Orlando, Florida, labo Tallahassee, Florida, labo Jacksonville. Kodwa ukhanya hayi isiphepho lesi singele ukubhodla endleleni elwandle. Khanya sizabhidliza kakhulu. Siyathemba ukuthi sizabhodla lesi siphepho.
Yena uhulumende wele Melika umbona ezilungisele yini kudaba lwe?
Ngombono wami mbona ngani uhulumende walapha uyakezame kakhulu ukuthi avimbele ukulimala kwabantu njalo lokuthi impahla yabantu ingalimali kakhulu. Ukwenza lokho ngokuye-encourage abantu masinyane njalo ebaphe information ama-alerts ukuthi i-hurricane enje ingaphi njalo kumele benzeni. Kodwa kuvamile ukuthi abantu esingesikhathi bengalaleli abanye bephuze ukusuka endaweni ezithize begcine sebevinjelwa. Lapho kujwayele ukuba khona ukuthi impilo zabantu zigcine seziyalahleka.
Alo-ke ngumnumzana Busani Ntini, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubexoxa le Studio 7 ecingweni esedolobheni leNew York.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC. Yabo!
Isikhathi sesidliwe ngumangoye kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. izakhamizi zebulilima West zithi zidaniswe yinduna isigaba uMasendu wenze umhlangano webandla lezanu PF endaweni ehloniphekayo. Gambe uhlelo lokuthi abahlala emazweni bahambise imali esikhwameni esizaphathisa izihlobo labangane esithiwa iDiaspora Bond luzasebenza na. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama nguChris Gande. Nxa lifuna ukuzwa indaba zethu yanini ku www.voaindebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7 ntambama.